sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu, njalo kabaqala ukuyenza, sebeyenze endaweni eziningi. Sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo.
UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes yemutare izolo.
Ungakhangela u-MSU bebekubo 30,000, khathesi sebekubo 60,000, OUZ sebekubo 80,000.
Inhlanganiso yabafundi bamakolitshi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela, isola ukukhwela kwefizi ngomvulo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu useveze ukuthukuthela kulandela ukufa kwabantu abane engozini yekhombi ebhewuke ngemva kokupontshiswa ngamapholisa zinsimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Lumkhuba usudale ingozi ezifanayo esikhathini esedluleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ikhombi le idlule kuroadblock igijima emgwaqweni weVumba Mutare, yasibhewuka kwafa abantu laba njalo kwalimala abayisishiyangalombili. Kodwa kajongo lutho ngokuthi amapholisa iyiwo abangele lingozi ngokupontshisa limota igijima. Izim Life ithi abantu ekade bekulikhombi bagoqela abantwana besikolo. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi amapholisa ehlasela abezimota ezithwala uZulu ezisebenza zingekho phansi kwezubko, khona osokubangele ukusilela kwezimota ezithwala abantu elizweni. Iningi emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo selisiya emsebenzini ngenyawo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu, njalo kabaqala ukuyenza, sebeyenze endaweni eziningi. Sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo, lapho abaphose khona ama-spike imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu. Ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlonipha abantu, amalungelo abantu, lezi zigebenge lezi zigila mkhuba bezizafela esitokisini, bezizafela ejele ngamacala okubulala. Kodwa-ke phela benza lokho abakuthunjwe nguhulumende ukuthi babulale abantu, ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka ama-spike emoteni ethwele abantu abaningi izaletha ukufa kwabantu. Ngakho-ke le njongo yokubulala ifezekile, bebevele befuna khona lokho, yikho kwenzakeleyo.
Ukhona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubko, osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu, njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo?
Izimota akufanelanga zibotshwe, kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota, ngokuba kakula misebenzi, akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu, ezokuthutha zingenye ezindlela lapho abantu abondla khona abantwana ababhadala ngakho irenti, ababhadala ngakho ischool fees, abathenga ngakho isinkwa, impuphu, isitshebo. Ngakho ke nxa uvala kuyona leyandawo uvala impilo yabantu. Akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababo. Ngakho ke uhulumende kumele kuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele, angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana. Kavuse i-economy, kavuse zomnotho, kube le industry, kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu, kubopha abantu ngale ndlela kwephula ilungelo labo, into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izukho iyo yodwa emelithwala abantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lo msebenzi izukho. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi usibuyele lapho besikhona, sibe lo zupco osebenzayo, sibe le private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisele izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zukho la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwazukho yedwa kakusebenzi, kubulela ilizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka, usoze kuphumelele noma sekutheni. Into nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivela ingafanelanga ibe khona. Kababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinise uzupho kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise zomnotho kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile, kodwa hayi lohulumende kuyamzimela, kunzima kuye, ngeke kwenelise lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kulokusilela kwezimota ezithwala abantu, njalo uphezu kwalo lolu daba. Inhlanganiso emela abafundi bamakolishi kanye labamanyuvesi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela mahlayana kwenhlawulo yemfundo kumkhankaso wayo olesihloko esithi hashtag fees must fall. Amakolishi amanengi akhweze imbadalo okuchiye abafundi abanengi besebunzi imene. Izikolo zemfundo yaphansi lazo zenze okufanayo. Izinasu ithi mhlaka 9 abafundi bazatshengisela emakolishini wonke bawavale. Inhlanganiso zababalisi ezifana le-ATUS zithi ziyalusekela lolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wezinasu umnumzana Binoni Ncube.
Ungakhangela o-MSU bebekubo 30,000, khathe sebekubo 60,000, o-UZ sebekubo 80,000, o-Chinoyi sebekubo 80,000. Roughly ngathi ama-school fees amuve from i-range ye 20,000 to 40,000 to i-range ye 70,000 to 90,000. Abanye behamba baze bafika kubo 100 something thousand RTGS. Eyiyo into enzima kakhulu kuma-students ngoba asikhangela indaba ye-school fees. Thina sitsho we-school fees kuphela ngoba sizitshela ukuthi yikho lapho i-ministry or uhulumende angenela khona, njengoba kuyilungi kungumsebenzi wakho ukukhangela ukuthi abantwana bafunda kuhle. Ngoba nxa sikhuluma nge-school fees asikabali indaba ye-rent. Ngoba ngikhuluma kanje ama-rentals basithi sibhadale from $50 US dollars to $5 per day per head per room lesabe sihlala khona. Uzathola ukuthi yabe kule room elabantu abangu-4 bonke bebhadala maybe from ranging $50 to $55 US dollars per day. And they asikakhumila ngentengo zokuthi abantwana siyadla ezikolo la. As i-grocery sinkwa sikhwelile, so sokumele ngikhethe mina ukuthi ngithenge isinkwa ngindlela amhla yini or ngibhadale leyo mali ye-rent yamhla lokho.
Amapolisa le watshelile yini ukuthi lilohlelo lokutshengisela ngoba sesike sawabona elichaya njalo elibopha kumacampus lapha nxa lithe laba lohlelo olufanayo ikakhulu likhonona ngodaba lwama-school fees lolo.
U-Secretary General wethu uzaphambisa incwadi kusasa but impendulo vele nje siyayazi. Nxa behluleke ukuphendula sibacela ukuthi balungise indawo yeschool fees. Kutsho ukuthi le ncwadi le ezayihambisa ukuthi basinikele yomvumo yokuthi sibatshele futhi okwesibili ukuthi imali zathi abathi sizibhadala sizenelisi abasoze bayiphendule. So thina sesikhangela isituation esiyibonayo kuma-institutions, into esiyibonayo ubunzima esibutholayo njengama-students. Sekele yini ukukhuluma ngobunzima bethu ngenxa yokuthi ipolisa licabange ukuthi lingakhulumi o sikhulume baphele babophe batshaye ngoba vele at the end of the day kuyafanana. Ubuhlungu osabuzwa sitshaywa lobuhlungu esibuzwa sehlule kutshona ilanga sidlile esikolo kuyafanana ngoba at the end of the day okungasikufake kuphi. But siyazama ngazo zonke indlela ngoba sesivele sazama lokubhala incwadi, sazama lokucela ama-meeting abaphenduli. In fact, uminister wakhuluma kuparliament wathi yena ujustify ukukhwezwa kwe-school fees for quality education. But thina abantu okuthiwa senzela i-quality education yangikhona asiboni ukuncedo bayo ngoba laseklasini yangikhona senelisi ukuhlala phansi ithole i-quality education. So amapolisa la kumele azi ye bazabuya babophe mbe bayatshaya kumbe benzani but kumele bazi ukuthi sifunda labantu ababo futhi esibabona laba alamba. So lapho umpolisa mayesiza ezophakamisa imvubu yakhe tshaya kumele aqala azibuze ukuthi lapha sengitshaya umntanami ongitshelayo ukuthi baba imali leyo iholayo wena incane ayenelisi ukuthi ngifunde esikolo kodwa yena usethunywe ngumzali womunye umuntu ofunde esikolo esiphezulu ongafunde lapha elizweni ukuthi hamba uyotshaya umntana wakho ufuna ukusitshela ukuthi imali esikuholisa yona wena incane ngakho-ke la yena ikenelisi ukufunda esikolo. So bazaphela babuye but siyatsho nje ukuthi asisela ngenye indlela ngoba singaze sivule sibuyele asezikwanisa lokubhala ama-examinations akhona siyehluleka sithwele nzima okungasikufake kuphi.
Umnumzana Benoni Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu. Umphathi Ntambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Amoni Murira ubengabambeki ecingweni. Iparlamente yakweleBhilitane isipasise umthetho oza kwenza ukuthi abantu abangena kulelo lizwe ngaphandle komthetho bahanjiswe kwele Rwanda lapho abazahlala khona belinde ukubuyiselwa emazweni abo. Abanye bathi lo mthetho awusoze uthinte izizalwane zeZimbabwe kakhulu ngoba ujonge labo abafohla umngcele. Kodwa zibikwa zikhona izizalwane zeZimbabwe eziyake zingene eBhilitane ngalindlela zivela emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo esizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane umnumzana Panyika Karimanzira.
Uqondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengavulanga e-border okufanisa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border. Kufanana lakho nokho ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK. Ama-cases awaprocesswe yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula e-border bafikela e-airport ngoba babe bebuye ngendizamshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi. Yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo. umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo ngumthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law ngumthetho omubi kakhulu mangiwukhangeleni
manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ngani udaba lonalolu olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe
udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha eUnited Kingdom kumbe eEurope zibuya ngendizamshina kuthi ukuthi zifikela eairport vele kuthi ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bayabe bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama passport abo babe sebengena lapha eUnited Kingdom ya labo abanjalo ye kuza bahlupa bazaphatha ludaba lolo
linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo
angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa khiwa kuthi ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okusho ukuthi linyathelo elobandlululo
umnumzana Panyika Karimanzira ulwela amalungelo ezizalwane seZimbabwe ezihlala kwele bilitane Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. INews Day ithi abafundi emakolishini labongi baqoqa ukutshengisela besola ukukhwela kwempadalo yemfundo kanye lokuholiswa imali ephansi. Izim Life ithi kulomsolwa omiswe enkantolo uGift Nyamayevu esetheswa icala lokuntshontshela umqhatshi wakhe ongudokotela imali engange $38,000 plus kanye le £2,000. Ikroniko ithi isivuno somumbu eZimbabwe lonyaka siza kwehla ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% ngenxa yokusilela kwezulu. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibona nemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona ukuthi nabantu libani ithuba lokubana baphawule bona yabo imbono. Siyabonga kakhulu sathi ngahlala kunjalo. Sibuye siphawule laphana endabeni yokuthi abalandeli be-MRP baqathanisa i-CCC le-ZANU-PF ngithi cha. Mina ngibona ngathi ngombono omncane yona i-MRP iyebambisane le-ZANU-PF ngoba abafuni kube lotshintsho kulolalizwe ngoba i-MRP ithatha abalandeli bayo ithi bavotele bona njenge-MRP kodwa bona banangitsho yena upresident. Upresident we-MRP asimuzwe funa ukugqugquzela ukuthi abe ngupresident wezwe. So yena imfuno yakhe ayifunayo ukuqumizwe kodwa uzoqhuma kanjani izwe angazange agavene ebe ngupresident. So sithi abantu bakithi bengakhohlwa iswa i-MRP asingeneni sonke ku-CCC yakwa-Nelson Chamisa sikwazi ukuthi phambili labo sesingakwazi ukukhuluma ngayo i-MRP ukuthi mhlawumbe lathi sizigavene endaweni yethu singamaNdebele njengalokhu kwenziwa ngezinye izizwe ukuthi nge-province nge-province kodwa lokho ngeke likubone ngaphansi kwesikombuso seZANU-PF ngaphandle ukuthi kuzoqale kuphathe i-CCC ingaphatha ingakwazi ukulungisa lokho ngoba angiboni kuyinkinga so mina ngithi abantu i-MRP bonke njengabuya ngami ngabe bangena ku-CCC ngoba mabethi bazimele bona be-MRP bafana bayizana PF mina ngibabona kanjalo nje ngwami umbono so sicela abantu bakithi nje ebebonisane nje khona phana ngayi MRP yabo ukuthi iqala kuphi and izogcina isikuphi siyabonga kakhulu
livuka njani u Studio 7 donke balaleli labasakazi ngiyabingelela ngizama ukuphendula lobaba lo ukhulumile ekuseni uthi sikhupha iphizano sivotele umqondisi. Umqondisi akakhontestile kuba ngupresident baba, uzwisisa kahle. Umqondisi akangenele khetho lokuba ngupresident. Umqondisi uvotelwa ukuba ngamakhansela ama-MP nokuthi kuba yi-presidential. So kwangukuthi nxa uzathi sivotele umqondisi asuyasimele ku-presidential siyamvotela ngaliphi kanjani. So ngomunye umdlalo ozokuze siphambanisa singamaNdebele, singamaNdebele iphathi yakithi. Kodwa-ke okokuqala asikhangeleni iphathi eyiyo engasikhuphela iZANU-PF. Hatshi ukuthi sikhangele kwamqondisi. Umqondisi abe uyasiduhisa, ayazi into ayifunayo ngoba yena uthi akameli ilizwe, kumela ematibheleni kuphela.
Ambingelele kustudio 7 yendingelela mphindaphinda sendiloko ebakithi ndiloko engikunjani ngufonayo kodwa hayi isikhalazo zami kazithatha. Engicelisa bakithi ingixhumanise nama-human rights uze nami ngike ngikhulumele ilungelo lami njengomuntu ye njengesizwe salapha eZimbabwe. Ngike ngikhulume nami ngendaba zami bakithi. Angikwazi ukuthi kufanele ngilandele liphi i-channel so that ukuze nginjani uze nami ngithathwe njengomuntu. Ambonge. Ye njengakathesi nje ngikhulumele ukuthi ngikhalela nami ukuthi ngike ngivotele ilungelo lami. Abantu abanjani ababhalisayo laphana badlula eceleni lapho ngifika bathi charge bazothatha laba abanjani abafuna ukuthi baba-register njengoma ngabe sebethethe ebabo thina sisale eceleni. So kasikwazi ukuthi sizabhalisa sizakwanisa yini ukuyavota ikakhulu imakhorokhoro ngoba abantu abaningi abanye babelahlekelwe yizithupha abanye nama-birth certificate into ezinjengazonezo. Yikho manje siyacelisa ukuba sithole nathi funa mhlawumbe umeli ongaba nevoice engcono nathi sipese sinjani sipese siyakwanisa ukuthola amalungelo ethu siyovota siyenze konke okufanele kwenziwe ngendlela yakhona. Elifast Malinga Ndlovu kuyo lokhulumayo.
Njani basakazi bethu abahle, ngibonge ngithanda nami ukudlulisa lapha ukuthi kanti lezanu le isenzelani shuwa. Kambe abantu abathi sibambane nabantu baseMpumalanga belokhu bekhokhelile njalo for 42 years kodwa shuwa. Kuthiwa sithini thina singamaNdebele? Hayi bantu bakithi, hayi khona. Ake livukisane amakhanda kabantu. Laba bantu ake sivukisene amakhanda. Ake libheke uChamisa. UChamisa ngoba wayekwazi ngesikhathi beku-MDC Alliance ukuthi uphophula uyena wathi ebona ukuthi kunjalo wayengalindanga iCongress ukuze wini iThokozani Khuphi kodwa wagijima wamthathela. So masikhuluma kuthiwa silobandlululo, hayi bantu bakithi, hayi bantu bakithi, ake sizame ukuyilungisa le ndaba. Bantu bakithi amashona kasiyenzeli lutho. Ake libheke kuwo wonke amazwe lapho esilama-embasi khona ukuwambona umuntu wasesiNdebeleni kuthiwa sibekezelele into enje. Hayi bakithi hayi nayi MRP bantu bakithi, bantu basesiNdebeleni ake liyekele ukuba izihwaba, ake liyekele nje ukuzicabangela, like licabangela abanye abantu abantwana ukuthi abantwana bakhula beyini. Ha
molweni baphulipu umsakazo omuhle magumba mano mhlaba awe ngilithanda kanti ngavuzwa njani kuleli khaza halinje eselikhona igogodile mpela awu futhi malani bantu liphephe kumafulula akhona ngilibulisa lonke kumagumba mane khonapha eduze kwami ema-village nedaluka kandangula sivayo spangan 1 and 2 Stateland wanke ekezi ekohole awo azikhulumi khonale erusape siyalithanda bantu ngilithanda njani empowenzi phansi khona kobhulu angilithanda bantu philani ngenkosi khonapha esipanganiyazi emajaha kodube ha siyabonga kulalela umsakazo omuhle kuseni nje muvenimanya edalu
sarabanana abasakazi Studio 7 okhuluma ngudeba from Echolocho. Ngiyekembe mude nje ngifuna ukuba mfishane abantu baseZimbabwe, maZimbabwe amahle. Ngicabanga ukuthi ayikho into ehlula uNkulunkulu. UNkulunkulu ngiyoza silamulela kulesi simo esibhekane naso. Umkhuleko ngicabanga ukuthi yiwoza sinqobe. Asikhulekeni bakithi ukuthi kuleli khetho oluzayo, kulo khetho olukhululekile njalo oza oluza silethela utshintsho elizweni lethu. Ngoba kudala sihlupheka ngaphansi kwepharty eyodwa eyathatha umbuso umnotho umile utempo yonke into ihamba kahle elizweni lethu. Kodwa leyo party ngenkohlakalo yayo umnotho manje uphelile uguqe ngamadola.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo babulale abantu abayisikhombisa esabelweni seBono kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abahlamuki abahlasele inkamba yamabutho e-African Union kwele Somalia ngolwesibili babulale amasotsha kwele Burundi angamachumi amathathu. Singene kudaba lweMelika. Unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UBlinken uphatheke emcimbini weWhite House Correspondents Dinner ongenwe ngamakhulu abantu abagoqela uMongameli Joe Biden osaziwayo kanye lentathelezindaba ngomgqibelo. Kubikwa kulabanye abaphatheka kulumcimbi labo asebetholakele belomkhuhlane lo. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris laye ubanjwe iCOVID-19 kunsukwana ezedluleyo kodwa ubikwa esesilile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala eMelika umnumzana Dan Moyo ohlaziya njalo ezombusaswe.
Kukhanya sengathi kulamalanga ukuba COVID-19 positive akusafani lakudala ngathi last year or mayiqala iCOVID ngo-2020. I think because of ama vaccinations. I think sesifike lapho abathi khona sesiku herd immunity manje. Ngoba most people are now vaccinated. So igciwane leli alisakwazi ukube lizitshintsha kakhulu ukuthi libe yingozi. So ispread liyana iyabi lokhu ikhona ngoba igciwane leliyana lona lokhu likhona kodwa even though seli-weak selingakwazi ukuthi ligulise abantu kakhulu. That's why sibona iWhite House abo Kamala Harris nalo Secretary of State uBlinken okhuluma ngaye balibambile igciwane. Obviously ma ukuthi uteste positive kumele uquarantine and so forth ngoba akwazi ukuthi ungalinikeza omunye umuntu ole-weak immune system abesegula.
Uhulumende weMelika usekethisile kanti labantu labo abanye sebekhohliwe kabasagqoki amamaski. Isingathi ingozi yalomkhuhlane isidlulile yini?
Ingozi ye-COVID-19 ayikadluli depending ukuthi wena uvaccinatiwe noma uvaccinatwanga and also depending njalo lokuthi uvaccinatwe ngayiphi i-vaccination.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes yemutare izolo. Inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela kwe-fees. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.